angeke ngaphendulela enye department egcweleyo njenge department information. Ngiyabona njengoba usisho uqondile sibilo la ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasisubana kuhambe njani ukutheni ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kule zinto ezinengo omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube nelungelo lokuaccreditwa. Kuyala ngisho even imember yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga kuba nzima kumbe acile laye futhi enjani ealisiwe ubana accredite ngoba kuyabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungelo lokubana abe ekhona phani.
Ngikona nxa sibona ukuthi iStudio 7 ithiwe phandle akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khona ngapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 angeke wathi iyazondwa ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano abezanu-PF adla lokhu ukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe ukuthi aliyazondwa. Ngabe utakuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganiso leyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukekelwa ngivunyelwa ukubana ngikhulume santando lani kutshengisela ubana asilabandlululo olunjalo siyavunyelwa ubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe efuna ukubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ubana udingisise lixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho nxa ungasithenga ngamafitshane?
Uyaqhubeka uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Polit Bureau ezanu-PF izolo kuhlangane i-Central Committee ezanu-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha koBulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke kusasa langomgqibelo yiwo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Ye, singathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe isuke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli njengokuthi umongameli ukhethwa ngaphi labasekeli bakhe lakho konke okunye kwenziwa ku-Congress not ku-conference. So leyi esikiyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo iziphi sikhala izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.